Omunye wabancintisayo umnumzana Nkululeko Chuma obemele ibandla le-PRC eyinsiza uveze ukudana ngoba engazwisisi ukuthi abantu abahlala bekhala ngenhlupho ababhekane lazo bangaphinda bavotele iZANU-PF njani.
Yes, siyabona abantu intando yabo sebeyivezile, baveza bakhetha abawukhethileyo, bakhetha iZANU-PF ukuthi bakhokhele futhi ibakhokhela for the next 5 years, kuyikuthi vele iZANU-PF ibilokhu ikhokhela iminyaka engu-38 edlileyo kodwa kungela tshintsho olukhona. Bese kumangalisa abantu bakithi isibinda balaso bawuvotela ibandla elilethe uncindezelo kwele Mandebeleni, ibandla elihlukuluza abantu, ibandla eligqilaza abantu, ibandla elingalethi ngqobekela phambili impilweni zabantu kuzigaba abantu abaphila kizo. Kodwa kufike ukhetho lwesicabanga ukuthi mhlawumbe lukhetho abantu abazavota ngengqondo zabo, bezwisisa futhi bekwazi lapho abadlule khona ubuzima ababubonile empilweni. Kodwa umuntu angena ebhokisini ayefaka uxa avote, konke lokho kuyasethusa, kuyasimangaza ukuthi kanti abantu bakithi sesangenwa kuyini. Ibandla leZANU eMashonaland bebengalifuni, bengalivoteli, kodwa emathebelelendi kogodlwa insiza bayivotela abantu.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu obencintisa ePhumula ubabaza impumela yokhetho ngoba bekusobala ukuthi abantu bafuna inguquko hathi lokho okugcine kuphuma.
Abantu bavotile sino baphume ngokuningi, abantu bebephuma sikuvota especially ama-youth aphume ngobuningi, but amaningi angikhona ukusiza ukuthi bafuna i-change, bebesithi bavotele uChamisa. Kulathi kunje kusimangalisile ukuthi umnangagwa uwine njani, kumangalisa kuzobanzela abantu bona laba endaweni lapha athikwa khona uwinile, ngoba abaningi bathi abamvotelanga, bona bebevotela u-MP sibili wabo mbukhansila wakwezanu, but ku-president bebefaka uChamisa. Abantwini abaningi sibili esesikhulume labo bayatsho ukuthi bona bavotele uChamisa, abazange bavotele umnangagwa. Even ama-youth athe sikhulume ukuthi bona bazovotela i-bullet train cause, bafuna i-change, bafuna imisebenzi. Umnangagwa bebathembisa ukuthi within 100 days abavulela imisebenzi, akuzange kube le misebenzi. So bayamangala abantu, sinje sikustethi sokuba washocked ukuthi kade kuhambe njani, kugcine nje kuzongena umnangagwa njani thina.
Obencintisa ezimele emguza umisi Winston Ncube uthi ukhetho luhambe kuhle loba kube lokuningi obekungaphezu kwamandla abo okumele kulungiswe yilabo abanqobileyo.
Ukhetho lohamba kuhle loba kungabe kulokunye okungaphansi kwamandla ethu esingeke sakukwanisa ukukulungisa khathesi, esimele ukuthi ama-legislators angenileyo fanta esilungisela phambili for ama-electoral reform. Lo yinye imithetho ekhona eyeze-AFN kwizeke ku-constitution emele ilungiswe ukuthi nxa kuvotwa ukhetho lubanje ngendlela oluqondileyo njalo olu-more transparent, ikakhulu emguza besilama-polling station ayi-99. It's very impossible in 12 hours to go to 99 polling stations and go see all of them, especially ezinye zisendani ezingafinyelekiyo. And then okwesibili, phambili mina nginjalo ngingasime mphumeleleyo, I'm willing ukusebenza layena lo okhethiweyo okhethwe ngabantu ukusebenza la sithuthukise isigaba sethu semguza, ngobe sekufuna intuthuko. Intuthuko akhona ukuthi ebuya lobani, kodwa intuthuko yethu thina sonke, ngoba owinileyo lo ongawinanga, lo sihlala emguza lo ongahlala emguza, yinto esifunayo ukuthi umguza uphakame.
Kanseli kobulawayo emele ibandla leZaphu umnumzana David Moti uthi izekhi kumele ilungisise inhlelo zayo ngoba abazange benze ngendlela ikakhulu emifanekisweni yabo ebingakhanyi.
Kwesinye isikhathi kwakuthatha 3 minutes to 5 minutes umuntu eseboxini khonapha, angazi ukuthi bona bakusebenza. In the near future yona izekhi kumele ibe leqiniso entweni lalokhu yakuthi nayena izekhi izahlala njani yona lama-particulars abantu engakwananga kuzobe fikila ngalokuvota engakudiscovere lokhu yakuthiwa kuthiwa umuntu uyabiselwe emuva kuthiwe ibizo lakhe li-invalid. Kwingcazelo yangikhona kula kube sekuthiwa ikhodi yewaziwa ibabezwe izekhi kumele ukuchazela abantu yanakana i-individualism yelimazileyo.
Obekumqoka kubo bonke abakhulume le Studio 7 yikuthi ukusebenza kwezekhi kumele kukhuphuke khona kuza kuba sobala ukuthi umsebenzi wabo bayawazi. Abanye abancintisileyo bathi bazahle baqale khathesi ukulungiselela ukhetho luka-2023. ontanga basukume ngobuningi kulolu khetho bethi abadala kumele badedele bona babafundise khona bezazimela ekhethweni oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.